uhlelo lolo ngokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, isipeshali eZimbabwe sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni lawo ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli. Kodwa sikhuluma exactly khona okokwenzakala ngoba isikhathi esiningi uhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu ngezamanga amaningi esingathi-SQIA-exaggeration kugcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubempilise futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa njani.
Kulezi nsuku abantu sebephongukuthatha amapikitsha ngabomakhalekhukhwini babo, amapikitsha amanye ethusayo, even abantu abafileyo. Kulibona kuyinto enhle yini?
Well, that is part of training yakho ukuthi abantu bebekwazi ukuthi mhlawumbe kuyini abangakuthatha, kuyini abangeke bekuthathe. Nxa uthatha umfanekiso lowo kumele bekwazi ukuthi yiziphi imihlupho ongahlangana nazo, kuyini ongakwenza ukuthi bethuse abantu ngalokho okuthethele. So kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi nxa besebenzisa amafoni vele bayenzani. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu bezokwazi ukuthi nxa usuthole ifoni yakho esandleni kuningi ongakwenza. Njalo kumele ukhumbule lo munye umuntu. Nxa usethethe umuntu obheke kukha accident laphana wafa, izihlobo zakhe zasezikubona kuFacebook kumbe kuTwitter kumbe kuWhatsApp baza kuza njani. So izinto ezama ukuthi sikhulume ngazo, sikhuphe basokuthi bebe-responsible.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa?
Ye, abantu bayaluthakazelela kakhulu. Safake i-application i-advert ukuthi abantu be-apply-e. Wa-apply-a abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kuthekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutha nini?
Uhlelo lolu lingathi zinhlaka ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, yisiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-internet lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yiko lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.